So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izikolo ziyavulwa lamuhla okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kolo ziyavulwa namuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lumnyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ukungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayenelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko e-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo kuthiwa ama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho lapho uhulumeni angele khona sesitakula umuntu isikolo ufanele sicotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavalwa, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqiniseni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labekhona bona abasebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisa ukuthi bathole i-income. Ngokunjalo abazali bayakhala sibulokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela bese ku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi, abantu bengaphongi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyezwa ukuhamba hamba kwabantu isiyachaywa 8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe upresident uMnangagwa wenele ukuthi avule ekwaleyo amaviki amabili ayedluleyo lamasuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingagcansa ngendlela kodwa liyananzelela ukuthi igciwane likasi ukugcansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangakasi ukuxubana lokuhambahamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibulo kuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi kumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyane eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine isikhona. Phose lezi zikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khonoko kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngagcina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibili i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abalayo leyo mali. Ngokunjalo kuzaba le ngozi yokuthi phose i-environment abaoperata kiyigcine isenza igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngayo izikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edale lephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yemandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku 113-25 kwakungamasenator abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhichiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa. Siyafika ku mbona ngani siku around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku 40 ngalaba abangu-6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu 113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale lephalamende angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiyo asephalamende kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edale lephalamende labanye sizwa kuthiwa baya kubandla le-ZANU-PF, nxa likhangele libona ngani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kuchoni ebandleni okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state lokho yinto abayijongileyo yikho bezasebenzisa konke okwe state ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusele emadale kuze kuyefika emapholiseni emasotsheni sesingene kathe sabona laseParliament ukuthi leli bandla kalichabalale ngazo zonke indlela so ukuxotshwa eParliament kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe ecine sesithi ke asafuni kuba kule opposition sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party so kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki hatch kabakwanelisanga khona lokho
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland North. Ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lwe MDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamachuma amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathe sizokuvunwa kathe sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuJalo kuPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy ye so kuqulwa kathe sikakuqulu labantu bakhona. Akusoze
Ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho. Kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqo.
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye bayangena kuZNPF. Yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena na ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha kufanele uhle uqale kathesi i rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu 18 abantwana abasha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe loku kuquka weqembulele yiyona ndlela eqhakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 2023 abantu abavotayo baye besebelombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics ye mbona nganyavumelana lakho mina akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali kathesi ngoba yisikhathi sokuthi kube le rebrand.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obengumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetsheya. Wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi 52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubanani basakazi bala Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethulela lona loluhle kangaka. Iwe njalo ngibongela ukuthi indaba yezizano PF la eziyaphumula egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye. Ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi ke yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezano PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thwakazi kumbe njani angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Nibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abanifuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona bantu bakithi. Hayi, mina ngimpawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi, i-sanction yalo iqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government leZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu isiyaphambili beke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 izimba abazenza kuthi ngezinjani. Into encane kuyagcwalisa amasotsha bayishaya abantu. Into encane kuyagcwalisa amasotsha bantu bakithi sezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphi ama-economy amanga kahle bazosivumela sihlobo sihlele emazweni ethu. And liweselethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga even kancane kuyabheda kubi. Into abazenza kuthi i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi umuntu osalandela i-government liyane zano PF ukuthi usitshela ukuthi kuyenzani nje. Hayi, lokhuyana kuyanyangisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into endi yena uyenzileyo wanithi ngoba ube right mayesiyakhipha umuntu eplazi nakukho umuntu ongavumeli ukuthi umane uqhampe umuntu ezongena endlini omunye umuntu etiyena ngoezokumakhonyala ukhonya kanjani indanazo yakho. So le ibona ngentinto yakhona ungayibheka isasele utribalism phakathi sihlasiyenze ngani into yomqondisi bala ma-tribalism izano PF enokwayele tribalism and abakithi labasindebeleni abakuzano PF angabheka abanamsebenzi kwabo babafika le kuzano baziphendula babawamashona so kungani namashona abasafani lokuthi aphela abayikhulumeinethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo about amashona kuphela sebephendule babawamashona abasikhohlweni ngabo ukuthi abasasengabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fanele siyitsho nje bantu bakithi, lo mqondisi la entweni leyo manje simncediseni into embisi yalena if namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu labo kuthi abetoti abarong barong ukuthi batoyitoyile la amaphosa achaya abantu la bantu bafaka bebhetshe zokubhetshe because bonke labaphoyisa abarong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ebezobona khona nje ukuthi izalo PF yona ke umuntu wesindebele naye ifunde phakathi. So ithi nantu bakithi sindele lokhu basibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngokubona ukuthi abayifunga abantu bangayifunisa nokuthi bayakwazi yimpumelelo indlela empumelelo abayifuna. Maybe bona ilizwe manje kuma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo into makuma-sanction batshontsha kahle wakhola mntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikho ndlima usantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yezasimeleisa that's wabona beyizonda bayibona siphakama sisiba lamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje, ngiyabingelela sihlobo, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kustudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluju nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enani ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi, ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele. Ngikhonseni kakhulu. kakhulu ngithi lelalizwe isihlobo zami ezilongo indaba yeGugurawonde ingalungiswanga angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe simathebeleland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele indaba vele amabhadi awahlale lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlo ukuzisola abaziboni belephutha ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba bantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lefike manje icorona izasishidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje ilokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sokufanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka isikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka ema-tablet kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadala lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasifusa ngendlovu yangena yona lakhe labakhona ilizwe libuswa ngama-social sure sibili libhaze hayi akula ndaba sihlobo zami ngizakugcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile. Abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uma sikhuluma ngo President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi, ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ngumrepublican. Singamchayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali. Into enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo. Ikakhulu lapha ngeCovid. ICovid abantu sebehlatjiwe, bayahlatjwa abanye sebehlatjwe kwesibili. Ngeviki eliphelile ukhulume ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay, wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatjwa iCovid uzabe sehlatjiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengi ekho kwabantu laba bamele behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingakuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha endihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangela ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe abantu behlezi lama desk abo lama injection bemelela abantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe mbona ngani izinto kade sithembisile zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende. Sabe sesihlatshiwe iCovid kulezi mali zokuthi isikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Sinengi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Lapha nzakuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina nzakuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation. Angiso umuntu wezanu, angiso umuntu we-MDC ngingomuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu batshona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigna begcwalisa i-stadium. Abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayilayina bayevota. singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu bathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabe lekota yabantu asebehlatjiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufaye ngayiphi indlela thina nxa sibele election angike izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo siza kuthi ukuthi le meet yokuthi sigeze lapho esihamba khona siyemaralini sigqoka amamask amamask angkhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama-sanitizer sizidubekele kodwa eralini siyahamba
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Seattle eWashington State.
Meta twambula wa superstar. Chef Nana Skuza. Mboma walk. Eza kudala boy. Aye, 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 Chesa.
Pagolo, yeminwe, pagolo. Pagolo, yeminwe, pagolo. Shy again now, I get, yeminwe. Shy again now, I get, yeminwe.
Yeminwe, minwa nwa, yeminwe, pagolo, yeminwe, minwa nwa, yeminwe. Pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu. MC Telu Dola Chive, enga ikitevi Dola, PF uskobo kobo, enga tanyo swali pole, kotini ngabi lomcho vaksa khambu, matola kreti vili ngabi guazi ngokulu za lovo fola, kilag masku shuzi, we imprena lisa chopa, stiche za chumili ngabi konma goro goza, go wrestling, umacho mendo chintake Nalekwe pele fiu guli kusim kanuni ngabi kona kwa zemi saru liyo mkabi Kuzife nga tochu kangaya sa chonchu chijume nga bochwa Tefi chifunyi senga wili umrora mire pnga sengi shali nga igongo nyalisi ya bomba Government of National Unity nga fonywa Upaya stube sa mfunji se Roma Ama po isi foni stura wabe spani so ofi Extra lash bengo lendo tibe nga zemi marocha
namhlanje esikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamathumi ayisikhombisa 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.